igama lesi platinum lithi ngokunqobela ukwenza iqembu lebulawayo chief nesikanya ngomgqibelo landiza lahlala phezulu engalane elingiklobela ngamashumi amabili lane. Leso simo sihle sahlala sinjalo ngemva kokuba iqembu belihlezi phezulu engalane phambilini lwemidlalo yeviki lethumi lambili elechicken indi yomtshikilobhanqa 0-0 leqembu le-trianging emfonto. Ngalokho-ke iqembu lechicken indi lehle lahlala endaweni yesibili lemiklobela ngamashumi amabili lantathu kuthi elecaps united lihlezi endaweni yesithathu lalo lilemiklobela ngamashumi amabili lantathu njalo libe ngomtshikilobhanqa 3-3 lele-tail 1. Loba nje iqembu le-FC Platinum libuyele esiqongweni sengalane imiklomelo umqeqeshi walo uNome Mabheza ukuthi kuzamele adinge abanye abadlali ngoba engasuthiseki ngendlela iqembu lakhe elidlala ngayo.
These guys have been here nearly maybe some of them been here for 5 years, 4 years, 3 years.
Iningi labadlali bethu sebe lesikhathi eside silabo. Iningi labo besilabo kumidlalo ebesiphatheke kuwo okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, yikho mhlawumbe sebekhathele. Ngalokho-ke kumele sidinge abadlali abatsha abalamadlabuzane kanye labalomcabango owehlukeneyo.
Iqembu le-Highlanders liphakamela ahlala endaweni yeshumi lantathu ngemva kokunqoba elikwenzela e-Dynamos nge-1 kanye emdlalweni ophuzelwe enkundleni e-Papa Fields ngensonto. Ngeleposa lingene kumidlalo yangempela kivini hlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane. Emsileni wengalane lokho kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elilemiklomelo ye-2-2 kuthi endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leMshwane Stars lona elibe ngomtshikilobhanqa 0-0 lelewange. Iqembu leYada lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni lilemiklomelo ye-12 loba nje linqobe lechapungungu 2-1 ngomgqibelo kuthi endaweni yesine nxa usuka phansi kule qembu le-tail 1 lalo elilemiklomelo ye-12. Kusenjalo imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League izakini ukudlalwa okwamaviki amabili alandelayo kudedelwa uZulu ukuba alandele imidlalo ye-Africa Cup of Nations njengoba iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lalo lingelinye lamaqembu aphatheka kulo mncintiswano ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt. Abafana beZimbabwe badlale umdlalo wokuzwana amandla leqembu le-Tanzania ngensonto njalo lo mdlalo ufike komlindi uyacina lawa maqembu omtshikilobhanqa 1-1. Yimi le-Studio 7 kobulawayo nguJoseph Mjanjini.